Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Kuseni mthwaka zomuhle ngolwesithathu mhlaka 14 kunhlangula 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Namuhla kwanela umnyaka ogcweleyo umeli wezenkeza wesi edalele parlamente olilunga le-TRIPC umnumzana Job Sikala evalelwe eChikurubi Maximum Prison. Iparlamente izahluza ngokujulileyo udaba lwempatalo yokuncitshisa kukhetho ngemva kokuphatha lolu daba kancane izolo. Owake waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump ubotshiwe izolo wamiswa enkantolo kodwa walandule amacala awetheswayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeli wezengeza West edalele parlamente njalo eyisiphathamandla sebandla eliphikisayo ele-TRIPC umnumzana Job Sikala usefikise umnyaka ogcweleyo namuhla evalelwe ejele leChikurubi Maximum Prison eHarare kulandela ukuboshwa kwakhe mhlaka 14 ngonhlangula nyakenye esetheswa icala lokuphehla udlakela enyathime. Ngemva kokuvalelwa uSikhala wasuka wetheswa amanye njalo amacala achiyeneyo alokhe ebhekane lawo. USikhala wabotshwa ngemva kokwethula amazwi esililweni selunga le-TRIPC uNkosazana Moblessing Ali owathunjwa wagongodwa ngumsolwa obikwa elilunga le-ZANU-PF. Wamqumaquma umzimba wayajikela izitho zakhe emthonjeni. Ngenyanga ephelileyo umnumzana Sikhala ufunyanwe ngumthethwandaba kamantshi elecala lokuvimba ukusebenza komthetho wasehlawuliswa ifayindi yamakhulu amadola aseMelika ayisithupha i-$600. USikhala ubikwa ezamiswa enkantolo namuhla. Useceleka nengi ukukhululwa ngemali yesibambiso ibail kodwa walelwa ngomantshi labahluleli be-High Court. Ibandla le-TRIPC lithi uyahlukuluzwa iZANU-PF ngendaba zombusazwe, kepha yona iZANU-PF iyakulandula lokhu isithi uSikhala uyisephulamthetho esimele sibhekane lamacala aso. Idale leparlamente namuhla likhangelelwe ukuhluza kabanzi udaba lwemali ehlawulwa yilabo abafuna ukuncintisa kukhetho oluzayo. Ikomiti ebona ngezemithetho kuleli dale isike yaluphatha lolu daba futhi izolo ilunga le-TRIPC umnumzana Tendai Biti uluvusile eparlamente esithi kumele luhlafune ngamalunga aleli dale wonke ngemva kokulaywa inkantolo ye-Constitutional Court. Umthetho uthi labo abancitisa kukhetho lukamongameli kumele babhadale inkulungwane zamadola aseMelika ezingamachumi amabili i-$20,000 ngamunye. Kuthi abancintisa kukhetho lamalunga ephalamende bona kumele babhadale inkulungwane eyodwa i-$1,000 okuyimali yamabandla ezombusazwe athi yakalayo. Abancintisa kukhetho lamakhansila bona ababhadali lutho. Lolu daba lukhwezwe emthethwandaba ngomkhokheli webandla le-Nationalist Alliance Party umnumzana Divine Mhambi esithi iZimbabwe Electoral Commission kumele ibanjwe ngamandla yehlise limali. I-Constitutional Court ithi kusiyafika ngolwesihlanu iparlamente kumele ibisihluzile lolu daba yavumelana ukuthi iyehliswa na imali. Sixoxele isikhulumeli se-TRCC kobulawayo umnumzana Swithani Chirodza.
Sikhangele ukuthi ama-fees lawa azawehlisa abe nama-fees atshengisa ukuthi lilungelo ukuthi amabandla labantu abazibhedlela esingathi ngama-independent ukuthi bemithise bebe abantu abazizwa bekhululekile ukuthi befake amabizo kunomination court becontest njengabantu abanamalungelo ngaphansi komthetho welizwe. Lokho bese kwenziwa uhulumende kamnangapha ukuthi ifee yomuntu oba ngu-MP ibe $1,000. Lukhana ngiswele amazwi amahle awondlekileyo engawa watsho ukuthi ngikhulume ngaleyo ndaba, ngoba bekuyindlela yokuvalela abantu phandle, ikakhulu amabandla amakhulu anjengawe-Citizens Coalition for Change. Yakuzananzela ukuthi nxa iParliament inabantu abayi-200 kuyokuthi u-MP oyedwa ubizela 1,000, kuyakushisho ukuthi i-Citizens Coalition for Change kuyawumele ingene esikhwameni ikhiphe imali engange-$200,000 kuma-MP kuphela. Lapho asikakhulumi nge-local government, azikakhulumi ngama-senator, azikakhulumi ngawe-proportional representation labanye abaqakathekile ukuthi bengene edale parliament. So ushibani ukuthi lokhana bekuyindlela yokuvalela abantu ukuthi benganqintisi. Phela yena uhulumende akumhluphi, uhulumende uthatha i-reserve bank, uhulumende uthatha kuma-ministry, uhulumende wethu esikawo lapha lo wezigilamkhuba vele utyontshela uzulu. So kulula phela kibe ukuthi bethathe izimali lezo bebhadala izekhi.
Kodwa abezanu-PF labo siyabezwa bayakhala bathi imbhadalo le iphezulu kakhulu.
Abezanu-PF nxa bekhala lokhana singathi ukuthi ngesikhiwa ngama-crocodile tears, babefuna ukuthi sibazwele. Kodwa bona beyibo abafaka lezi zinqumo ezibhedayo kangaka. Abezanu-PF ungananzeleka uthe kuchaya ama-investigation ngemva kokhetho luka-2018, ngananzelela ukuthi imali yelizwe yathathwa yayothenga izimota zezanu-PF. So namhlanje nxa ungabezwa besithi kuthiwa imali le iningi kakhulu, umbuzo esiyawubuza ukuthi kanti-ke owavela wafaka leso sinqumo sokuthi imali kumele ibe yi-$1,000 kulaba abafuna ba-MP ngubani? Ngubani owavela waletha lowo mthetho? Ngoba umthetho lo wafakwanga abantu abaku-opposition. Ngubani osezewahamba emthethwandaba ukuthi alwise leso sinqumo esama-$1,000 umbhedo onje elizweni lethu? So lokho sithi ngesikhiwa ngama-crocodile tears, abantu abamelanga bedalele lokho okuthiwa ngabantu bezanu-PF ngoba bayabe zama ukuthi besivala amehlo.
Umnumzana Swithani Chirodza yisikhulumeli sebandla le-TRCC kobulawayo. Sixoxe njalo lelunga le-ZANU-PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma.
Njengoba ubona ukubana indawo le emali ebhadalayo ngummeli wabantu lani singenzinabo abantu abahambileyo phakathi ukuyokhuluma ngoba imali ezinile kusifunda kanti isikhala okufana naye.
Inkantolo ye-Constitutional Court yanquma ukubana kusiyafika ngolwesihlanu iParliamente kumele ibisilulungisile lolu daba. Ubona kusiba lesisombululo yini ngempela limali isehliswa?
Well, njengoba vele be-afrikshe i-court malana ngodaba lolo nalo nayo-contact akuhlinzeke kodwa mine lesikhathi esithize sososelemorile sozalani abantuangulelewa ngabi uyiwa ngabi. So I'm sure ama-esenzengeli abeng project wazi ukubana ubona kanti intoyenzekile yenzakala njengakhonoko ngoba iParliament into yokukhulumayo kuyinto engumthetho ekhona ku-constitution ongamelanga yeqiwa wazi.
Isizwa abamabandla aphikisayo ikakhulu abe-TRCC bathi imali le yahlelwa ngabomo nguhulumende webandla lenu owezanu-PF. ngenjongo yokuthi lenqabele bona pamabandla aphikisayo ukuthi banxintise ngoba gabalayo imali. Vathi lina lilayo imali ngoba yine liphethe izikhwama zikahulumente. Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezano PF Central Committee sixoxela ekobulawayo. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezivela eMathebeleland ezisebenza kweleBotswana sezitshengise intyunkuntyu yokungena kubhizimusi lokwemba ekhaya. Abantu laba bakhala ngokuthi inotho esemhlabathini weMathebeleland isithathwa ngabantu abavela kwezinye izigaba. Umqondisi Dube usipha lolu daba.
Abenhlanganiso yeSpanye Cultural Society lamalunga edlula amakhulu amabili lenxeye ibambe umhlangano usetshenziswa inkundla yabulenjini yeWhatsApp ukuxoxa amathuba akhona kunhlangothi zokwemba. Okade ekhuluma ngamathuba akhona kwezokwemba uManjini Ladumani kwethu uthi kuqakathekile ukuthi abantu babe lolwazi lwale bhizimusi bengakangeni kuyo.
Iningi lakithi siyazwa abantu bediscussa ngemining, sizitshela ukuthi hayi imining is something beyond us. Kube kanti kulabanye ababuya bevela kwezinye indawo befike bekwenze khona lokhu bephumelele sibakhangela ukuthi awunangeyani umuntu senothiswe ligolide kumbe senothiswe yilokhu. So kusemandleni ethu lathi njengabanikazi bendawo ukuthi si-approache ingatsha zikahulumende ezikhangelane lalokhu sithole amalungelo aqondane lathi njengabanikazi bendawo.
Umsekeli kamphathisihlalo kunhlanganiso yeSpanish Cultural Society uMnumzana Bekithemba Jele uthi babone kuqakathekile ukuqoqa lomhlangano ukuthi abantu benelise ukuba lakho ungabaphathisa ekakhuluma sebephindela ekhaya.
Zona nengihlelo ezenzakala ekhaya kodwa uthola ukuthi ziyasikhutha njengabantu ababephandle. Ikhosi sikubona kuqakathekile ukuthi sihlanganise amakhanda sixoxisane ukuze lathi senelise ukuthi sikhulumisane labasekhaya njalo la lezinhlanganiso ezisekhaya ezikahulumende sitsho lapho esifuna ukuthi sincedise khona.
Ngomnyaka ka-2021 uhulumende wakhipha incwadi ezinikeza amankampani ukuthi adinge indawo lapho anyemba khona ezibizwa ngokuthi ngama-exclusive prospecting orders ama-EPOs. Ujele uthi kulokunanzelela ukuthi kulabanye abafika emhlubulweni weMathebeleland abafika bezothola indawo yokwemba kuthiya abantu bendawo bephandle.
Indawo eziningi uyathola ukuthi abanye abantu babe sebephange bakhishima bayenza lokho thina abayesingakwenzanga. Okufana lokuthi indawo yama-EPOs uthola ukuthi indawo yonke yeMathebeleland isithethwe. Nxa usithi su-applyela imayini uthola ukuthi abanye sebe-applyele ngaphambilini njalo abangayisiko khonapho abahlala khona beduze, kanti kuqakathekile ukuthi lathi siseduze lapha sithole ukuthi siyancedakala, kanti phela anti lathi sisemhlabathini owedwa.
Okubhizimusi yokwemba igolide kodwa ihlala eBotswana umzana Faithon Sibanda uthi kuqakathekile ukuthi abantu bebambane bangene kubhizimusi yokwemba ngoba bengabuyelwa yinzuzo.
Igolide ayihluphi imakethi yangkhona ngoba uhulumende uyoyithathayo ilabantu anjeabo-Fidelity ilabantu ekilinwa khona ukuthenza ku-easy. Le mali yangkhona irate yangkhona ngiboni i-right so far so good. So far so good. Ngoba ilaba ithenzwa kunye kwazi uyithenza ngafuthi irate yangkhona i-right ngama-$60 million per gram kunxa utshanze kudla isini uyithenze 5
Uhulumende weZimbabwe uthi yena ufuna ukwenza uhlangothi lwezokwemba ukuthi lube yilo luhamba phambili ekuthuthukiseni umnotho welizwe. Kodwa bahlaba omkhulu umkhosi kakhulu emhlubulweni efana leMathebelelandi kanye lenkabazwe ukuthi abavela kwezinye isigaba kumbe kwamanye amazwe afana leChina yibo abagcina bethola amalayisensi awokwemba. Indawo eziningi eMathebelelandi sezingaphansi kwabantu abathola incwadi zokwemba ezama-EPOs. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7, ngiSabron Kwele Botswana.
Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi umongameli yamasoni Mnangagwa utshele umhlangano webandla lakhe lezanu PF owepolitbiro izolo ukuthi osomabhizimusi abakhweza intengo yezinto mahlayana bazabotshwa bavalelwe emajele. Inkundla yeZimlive yona ithi uMahlekisa weHarare ongusaziwayo uNkosazana Felistus Murata, waziwa njalo ngegama lokuthi Mayititi, uvalelwe izolo esitokisini ngemva kokufunyanwa elecala lokutyontsha. uMayititi uza kwetshwa namuhla. Dogo isikhathi sembiko yenu.
Studio 7 salubona ninjani ngapho? Hano thina siyaphila ngapha. Siyabonga emsebenzini, siyabonga amagalelo ena. Alo buciko, yesi kukhona inkulumo eyakhulumeka, kukhona kade ode Paula lapha, omunye ethi khona ama-opposition parties kwamele bambane. But ukubambana kwama-opposition parties kwamele bebe ne-vision eyodwa noma bebe mqondo omunye. Manje sobambana kanjani nabantu abafana nabo MDC or MDC Monzora? Abantu abaqophe ukuncedisa izizane kube ne-one party state, abantu singathi babe be-infiltrate-ile ma bengangena ku-CCC, noma sithi ngolimi olungcono sithi babe bezimpehlane, abantu abangancedisiyo but ababuya bezobhidliza. Ngaphandle kwalokho vele yona i-MDCT ayinabantu. Ngobani? Ngubani ongaphakamisa isandla to support MDCT lapha ekhaya? Akuna, ayilabantu vele kwabonakala ngama-by elections ukuthi ayilabantu. Babe bona bebambelele bethola i-lift yamahhala nje kuphela. Ukubamba no-opposition ababe mqondo omunye, bebe ne-vision efanayo. Siyabonga ngabe muntu.
Studio 7. Ngibonge namthola ithuba lokuba khulume nami. Engethemba ukuba namhlabu ukuthi mina ngizathola ithuba lokuba kupublish umhlabo wonke ubekwazi isikhalazo sami. Ngizwa ubuhlungu kakhulu manje sizokuthatha eZimbabwe lapha siyasuka. Mina ngilamba kangaka. Khathesi nginje ngumuntu owalwela nami inkululeko enale. But just because I'm Ndebele and engazange hambisane nalokhu okokucindezela, nga-survivor kuground baleka kwamize ngekude South Africa. Imali zami zama-pension, ezama-compensation, ezesiwo vet kunzima ukuthi ngizithole sebazidlela. Ngalimala ngathola 37% disability. Angikwanisi ukusebenza i-powerful kodwa konke lokho kuvele abakukhangele.
Hey, ninjani, kuchicho 7. Hayi, okhulumayo yimusa Musa. Nesithi ngibingelele. Bantwana bezimbabwe kanda nini umumo sekhaya madoda. Sikufaka kundoda lo limfaka ukuthi kuzawuthova ngendlela ilizwe kandani kathi ukuthi ilizwe selingaphi. Hawu madoda, umuntu othi siye eParliament bese bophi isikanki udrug man. Hawu, sibisele emuva kakhulu. Cecilizo ayijikele emsamu khathana wale kuchobodisa. Hawu, simotshile.
Sawubonani balaleli abegcwele ngezindawo. Hayi, le ndaba le eyenziwa uMnangagwa leyi eka ndaba ningi sithole. Hayi, ifamily yasithola, I think into kumele beyenze kumele beyale. out of 23 years zonke lezo khona manje bengatuli hero ngokusemupha nje ubu hero ngokuthi ngumhlobo wakubo beyihlukumeza nje ifamily ngiyakusithola ube nje bayamyekela azilalele ngokuthula sabona msakazi ngiyabingelela isizwe ngithi sakamthwazi ubingelelayo ngundodana inkunzi encane ngizalwa phansi esitsholoto endaweni yakumleva kwenzela siyo sakithi samandebele ehlanganeni siphumeni kwezepolitiki singeneni esizenzakithi sakheni imbizo sakheni siyo sakithi sakamthakazi ngokuthula langokubambana sikhulume namadoda asempumalanga asithathe siyo sakithi.
Sanibonani Studio 7 nabalaleli, lo okhulumayo ngudube ngudube okhulumayo ekhaya kuseGwanda. Ngikhuluma nje ngeseGoli. Yezwa abantu bakithi bayakhala bakithi ngokukhuphuka kwezinto intengo phela amanani okudla yebo kodwa hheyi into zepolitiki ziyakhathaza. Bese ngibuyela emuva ngicabange laphana ubaba upresident ngesikhathi abantu bekhala ethi yena ongenanto yokukhuphula kakhuphula iglugwe. Manje nomntu sebecula enye ingoma futhi engeyona efana noleka bebeyikhuluma sebekhala ukuthi abantu bamabhizinesmen babakhuphula intengo. Angithi babavumele ukuthi bakhuphule intengo ngesikhathi abantu bekhala. Namhlanje basokusondela ukhetho, isikhetho solusondele sebezama by all means ukuthi ayilungiswe lento. Ngokubona kwami sekulethi impela sebephuzile ukuyilungisa lento. Ayikhona intengo bakithi abantu bathole nzima. Sengithi ndlulisa lokho nami.
Basakazi weStudio 7 ngiyalibulisa. Ngilincoma njalo ngomsebenzi omuhle, umsebenzi wokuphatha amazwi enkululeko, amazwi okwenzakala kuleli eleZimbabwe. Ngithanda ukubana ngikhulume ngendaba enyasime. Ye, uhulumende yezanu-PF izondile indawo ngoba inazelela ukubana yenza umona. Ngalokhu ithanda idinga ukwethusela kakhulu abantu benyakusime kodwa ngithi kubalandeli be-Triple C abasenyakusime ngithi hayi manini sibindi lingethuki musavuntuka musavuntutswa lezizi arinanyanga sizebe.
Lawo bekungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawo mlaleli ungasithumela owakho umbiko kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika owake waba ngumongameli waleli lizwe umnumzana Donald Trump ubotshiwe wamiswa enkantolo yeMiami eFlorida izolo ngemva kokuvulelwa amacala angamashumi amathathu lasikhombisa awukuphatha buchapa amaphepha lemfihlo kahulumende ahamba lawo emzini wakhe ekuphumeni kwakhe embusweni. UTrump walandule wonke lawa macala ndawonye lomunye abotshelaye owayengumncedisi wakhe umnumzana Walt Nauta. Ababili laba betheswa njalo amacala ukuzama ukwenqabela abomthetho ukuba bathathe amaphepha la abawabotshelweyo. Lokhu ngokwakuqala embalini yaseMelika ukuthi umuntu oke waba ngumongameli waleli lizwe abothe avulelwe amacala. Kepha uTrump yena oncintisa kukhetho lukamongameli efuna ukubuyela kulesi sikhundla uyawalandula lawa macala esithi uyahlukuluzwa nguhulumende kamongameli Joe Biden. Umahlulu uxwayise uTrump lonawuthi ukuthi bengalokothi bakhulumisane ngalolu daba futhi bengaze baxhumana labafakazi. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe njalo elilunga le-Triple C eMelika umnumzana Tim Moringa yi.
sibona ukuthi hayi nganti amacala angkhona akhona sibili and umthetho weleli lizwe ngoba sizwe u prosecutor u Jack Smith labantu abaningi bekhuluma besithi akula muntu ophezulu kwemthetho lapha eAmerica so ayokulandelwa kwemthetho kaTess ngiyakubona ngoba ngawuthwa usemazweni akithi or some other places hayi umongameli welizwe babe ngasoze bemthinte nokwakaTess mina mbona ngawuthwa ekupheleni kwelayindaba nganti abazampadona or bamnika ipadona ngoba angiboni mina esiye ejele but osokumlimaze kakhulu indaba zakhe zokukhankasa ukuthi abe ngumongameli welizwe kwesithu esiyakwazi ukuthi waba yi-one term president so seqalisa ukuba campaigner ukuthi angene okwesibili but sibona ukuthi ama-Republicans siqale ukubona ugovernor we-New Jersey uChris Christie izolo ekhuluma esithi yona amacala wona lawa they are very serious ngoba abe bambushwe ubuchapha and angalimazisa abantu abaningi abasebenzela ama-intelligence agencies lama-Five Eyes amazweni akade beshiya lawo i-information eyokuthi amazwe abo abe secure.
UTrump uyawalandula lawa macala kanti labasekeli bakhe abaningi bamalaye bathi uyahlukuluzwa nje. Kodwa ngokuya kwesikhathi lapho esethethwa mpela lawa macala kuvela ubufakazi enkantolo ubona bekhona yini abasekeli bakaTrump abangamhlamukela besithi hayi sokuvelile sibili ukuthi ngempela wadala amacala.
Mina mbona ngangithiwa okwakaTessy abantu abamelaye hayi siyakwazi lathi ukuthi everywhere in every situation kwake kwaba khona lo mongameli uClinton laphana engene enkingeni lo Monica Lewinsky i-Democratic Party yonke labo Al Gore vice president wakhe babemelaye until ubufakazi sobuphumile egcekeni hayi bahle bathi hayi lokho bekurong so okwaTessy mbone ama-Republicans sekhuluma lalaba abakhankasayo o-Tim Scott labo Nikki Haley bathi ma icala leli likhona sibili ngoba bazavula amacala angkhona in the coming months ukuthi sibone sibili ukuthi okwakuhamba njani lo mongameli uTrump. So hayi abamalaya okwakaTessy ukuthi lawa abakaboni ubufakazi bakhona but after that nibona ngangithiwa hayi i-campaign yakhe ukukhankasa kwakhe kuba ngumongameli ngangithiwa it's slowly coming to an end okwakaTessy ngoba siyakwazi ukuthi from 2016 ama-Republican amaningi e-party yakhe bathi yena kawinanga ama-down ballot races wona ngama-senators lama-congressmen badliwa yi-Democratic Party this past congressional run babecabanga ukuthi kwakuzaba le major switch but asizange siyibone and then sibone ukuthi i-economy ye-America isingene ku-bullish market so ubaba umongameli uBiden ngangithiwa layo uyadonsa so khonokho konke is adding up ukuthi abantu sebeqalisa ukuthi hayi kaTessy sesimele sibone ukuthi amacala lawa are they very serious ukuthi bamkhiphe in their consideration or ahambe ejele in the end ngoba siyakwazi ukuthi lapha eAmerica umuntu wonke lives by the law so bona banga khanya ngantwa sebe favor yena lo mongameli akusoze kube kuhle.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusazwe njalo ulilunga lebandla le Triple C khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umeli wezengeza West yedale lePhalamende olilunga lebandla eliphikisayo ele Triple C umnumzana Job Sikhala ufikisa umnyaka ogcweleyo namuhla evalelwe eChikurubi Maximum Prison. IPhalamende ikhangelelwe ukuhluza ngokujulileyo udaba lwempatalo yokuncintisa kukhetho ngemva kokuphatha lolu daba kancane izolo. Wake waba ngumongameli waseMelika umnumzana Donald Trump ubotshiwe izolo wamiswa enkantolo kodwa walandule amacala awetheswayo. Abangenelisanga ukuzwa izindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-voandebele.com. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo. Litshone kuhle.